sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sikhathelele thuba lokubonga uJonga Kantemere ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Siyalambulela bakwethu ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Nhlangula 2023. Kamalami ngupracetes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yamende lebhabhili le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlonzi. Okwakuqala isisenelisa ukupha usinthe obaba ilungelo kupaternity leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole.
Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe lidalela ephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxhuthwa umsebenzi mahlayana lokunye.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa iweva ekuqaliseni.
Bajabule bamanzi te abalengwalo ezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya sulwelule isikhathi sokusebenza kwalezingwalo ngenyanga eziyisithupha. Uzulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo ledalela ephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxotshwa umsebenzi mahlayana. Lo mthetho uzaphathisa njalo izisebenzi ngendlela eziningi ukugoqela ukuba obaba baphiwe isikhathi sokuphumula ngesikhathi umngabo besanda kubeletha i-paternity leave lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo uphathiswe lidale lePhalamende, amalunga amabandla wonke ezombusazwe wakuleli dale bevumelana ukuba ungumthetho omuhle wokulondoloza amalungelo ezisebenzi. Umthetho omutsha lo uzakhipha isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court esazakala ngokuthi yiziwa judgment esasivumela amankampani ukuxotsha izisebenzi khonapha khonapho ziphiwa ikholo lenyanga ezintathu kuphela. Umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi lo mthetho ukhangelisisa ukuba kube nokulinganiswa kwamathuba njalo kulondoloza ilungelo lezisebenzi.
Besifuna ukuba umthetho lo uhambelane lemthetho yamazwe wonke. Umthetho lo sakhuluma labantu abaningi umnyaka esanda kudlula ungumthetho ozakwenza ukuba siguqule okuningi phakathi kwezisebenzi labaqhatshi.
Izisebenzi eziningi zamukele ngenjabulo lomthetho zisithi uzaphathisa kakhulu ukuzivikela emsebenzini ngesikhathi lapho abaqhatshi befuna ukuzixotsha mahlayana. Unobhala jikelele omanyano wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uyawuncoma lomthetho ethi uzakwenza kube nzima kumqhatshi ukuba axotshe umuntu emsebenzini kungela sizathu.
Isikhitshiwe isitsho ukuthi sokuyaba nzima ke ukuthi ama-employers aphonge ukukhipha abantu emsebenzini bengazange belandeleke umthetho. Njengoba kwakho isuba judgment eyivumela ukuthi umuntu amiswe umsebenzi ngokuphiwa inotice kuphela as long as abhadalwa i-package ukukhona okwamanje enxa kuliqiniso ukuthi umuntu unxa yemiswa umsebenzi uyamiswa ngezizathu ezithize, kungaba ukuvumelana, kungaba ephambanisile angeniswe ku disciplinary hearing, kungaba uya retrenchwa, ukugijwa nge-notice bathi akusoze kube khona.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi, unkosikazi Thando Bhebhe.
Amended labor bill le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlonzi. Okwakuqala, isisenelisa ukuba siniphe obaba ilungelo ku-paternity leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole. Okwesibili, lokhu abathi sexual harassment emsebenzini, omama sebesenelisa ukuthi bakubike.
Umthetho lowu usupasiswe ePhalamende ukutsho ukuba usumelele ukuba uMongameli Mnangagwa awusayine ukuze ube ngumthetho osebenzayo. Ngolunye udaba, ibandla le-CCC lethule umbiko othi lizagqiba uhlelo lwalo lokuhlela uluhlu lwabazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale ePhalamende lamakhansila kuyona le iviki. Ibandla leli lithi selisayelwe ukuhlela uluhlu lwaseHarare. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Gift Osalosiziba, uchasisa kabanzi ngalokhu.
Aviki sizabe silenhlelo zokuqedisa ke amakhokas ethu endaweni ke esijeneyo, lapho ke okwakusele ukubana kuqediswe amakhokas ukwenzela ukubana ke sibe le final candidate list ikakhulu ekhansilini, ngenxa yokubana kakhulu konke emaphandleni sesaqeda. So sizabe silamakhokas amalutshwane ke emadolobheni, lapho ke okufanele siqedise umsebenzi wamakhokas. Siqeda lapho ke sizaphumisa ke i-candidate list yethu ke ukubana ngubani abazasibela.
UMongameli Mnangagwa ngomvulo weviki edlileyo uveze kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ukuba ukhetho lonyaka luza kwenziwa mhlaka-23 Ncwabakazi. Ubike njalo ukuba idale lokubhalisa kwalabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ele-Nomination Court lizahlala emthethwandaba o-High Court mhlaka-21 wayona lenyanga kaNhlangula lisamukela amaphepha alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga uMongameli ukuthi lizahlala njalo emadale abomantshi ukuba lamukele amabizo alabo abafisa ukuba ngamalungu edale ePhalamende lamakhansila. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalengwalo yezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya selwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ukuze bahlale kuze kuye phela umpalakazi walonyaka, hatshi ngoNhlangula njengalokho obekulutshilo ngaphambilini. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni oyethulwe izolo ebusuku umphathintambo ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Aaron Motsoaledi uthi wengeze isikhathi sala mapemiti ukuze abeZimbabwe laba babe lethuba elanelelo kufaka ezinye izicelo zamanye amapemiti. Uphenjalo umlayezo ukuthi akufuzanga abala mapemiti la babotshwe ngesizathu sokuthi amapemiti abo asephelelwe isikhathi. Ngalesi sikhathi bayavunyelwa njalo ukuphuma nokungena kwele South Africa. Sengokwesithathu ilanga lokuxotshwa kwabeZimbabwe laba lilokhu lidluliselwa phambili. Umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqokuthi Mabhena, uthi bemukela ngezandla zombili ukwengezwa kwamalanga lokhu.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni. Te sikhangela sabona ukuthi abe VFS okuyibo lapho kufakwa khona izikhalazo ngabanelisi ukuthi bathathe abantu abanengi.
Umgcinhlalo wehlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa, unkosazana Victor Matutu, uthi vele bese kudingeka ukuthi lesi sikhathi sengezwe.
ekufakeni izicelo lapha sokuba lengcinamba eziningi ezinjengokuthi abantu bebekwazi ukuthi bagcwalise amafomu abebulenjini bahambe bayobhadala, kodwa kube nzima ukuthi bathole amalanga okuthi baye khonale ukuthi bathole izikhathi abazinikezwayo khonale lapho abamele bayefaka khona izicelo ukuthi bahambise izicelo. So bese behlezi nje bebhadele begcwalisile amafomu kodwa kuswelakale isikhathi sokuthi bayefaka izicelo zabo.
Kodwa-ke isizalwane sakwele South Africa umnumzana Freeman Bengu osanda kuqoqa ukutshengisela obekhuthaza ukuxotshwa kwabaselizweni ngokungekho emthethweni uthi kavumelani ngitsho lakancane lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi lawa.
Sibona sengathi ugovernment wethu uyasidelela, sibona sengathi i-home affairs wethu akaboni ukuthi i-unemployment la e-South Africa iningi. For them ukuthi ba-extendele ama-ZEPs kusho khona ukuthi they abanandaba nama-South Africans, ba-prefera ama-Zimbabweans. Sibuhlungu nje siyadabuka ukuthi this decision has been taken.
Ukwengezwa kwala maphemithi kwenzeke ngesikhathi lapho izizalwane zeZimbabwe lezi zilindele isinqumo somthethwandaba ngemva kokuba inhlanganiso ezimbalwa ziye emthethwandaba uyaphikisa isinqumo sokwesulwa kwamaphemithi lawa. Incithi kwezemthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lo bamthethwandaba ungathi abeZimbabwe laba abahambe akusoke kuguqule isinqumo sokwengeza isikhathi samaphemithi la.
Futhi uma inkantolo ingafiki ngapha isinqumo sokuthi ungqongqoshe ubeqondile kulokho akwenzileyo ukuthi angangezeleli kumbe avuselele ama-ZDP, kusho khona ukuthi isinqumo sikangqongqoshe sesizoqhubeka-ke ngoba ungqongqoshe sethi hayi sokuzofuneka kufike mhla ka 31 December 2023, kusho ukuthi kuzolindwa ku 31 December. Ngemva kwalokho ayikho into esingenziwa-ke ngoba inkantolo iyabevumelana nalokho, kanti uma inkantolo ingabuya njalo inikeze isikhathi esinye esihlukile esedlula 31 December ibeke eceleni isinqumo esasenze unqono sokuqala, kusho ukuthi nalokho ke yikhona osokuzoqhubeka ke kube isinqumo esilandelwayo ngoba izinqumo zikanqonqoshe zabe sezisuliwe zafakwe eceleni.
Kusenjalo kulamanye amabhanga aseqalile ukubhalela abeZimbabwe laba ebazisa ukuthi amaphemithi abo asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi, kanti ke amabhanga afanayo abesebahlupha ngokuthi amaphemithi abo aphelelwa isikhathi kuyona le inyanga. Abaqatshi labo sebemukelele inyathelo besithi ukungazi ukuthi kuzakwenzakalani ekupheleni kwenyanga bese kusenza ukuthi bengazi loba kufanele baqatshe ezinye isebenzi kumbe hatshe. Kusenjalo elinye lamagqwetha bemela beZimbabwe laba odabeni lokuthi amaphemithi abo angesulwa umnumzana Simbachi Thando uthi bayalemukela leli nyathelo lobanje bekhangelele ukuthi umthethwandaba ube isinqumo esizakwenza abeZimbabwe laba baphiwe ilungelo lokuhlala ngokugcweleyo hatshi okwesikhatshana. AbeZimbabwe laba bese kukanenge besithi abafisi ukubuyela emuva njengoba bese kule minyaka elithumi besebenzisa amaphemithi la, kwazise bese bakhele mizi le ndlela zokuziphilisa kwele South Africa. Abanye ke besithi eZimbabwe lapho okuthiwa baye khona akulamsebenzi. Ministro 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Inhlanganiso ebona ngokukhuthaza ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe eyeZimtrade ibambe umhlangano namhlanje ebulenjini labebotswana abafisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Emhlanganweni lo kuvele ukuba ababamabhizimusi abafuna ukukhipha inzuzo elizweni kumele bachiye enye ingxenye yayo elizweni, kukanti ke elebotswana lona lithi alilamgoqo enjalo. Intathele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangenele umhlangano abangaba ngabantu abadlula ikhulu lengxenye i-150 batshele ukuthi kulamathuba amaningi kwabafuna ukuvula amabhizimusi kwele Botswana kanye laseZimbabwe kumbe ukutshala imali kwamanye amabhizimusi avela khona. Umqondisi wezimtrade kobulawayo inkosikazi Jacqueline Nyathi uthi ukusebenzelana kwamabhizimusi phakathi kwabeZimbabwe le Botswana lokhu kuqina ukulandela ukuphanjaniswa kwalumsebenzi ngesikhathi se-COVID-19. Inombolo zitshengisa ukuthi iZimbabwe ingenise impahla ebiza amadola amelika angaba isigidi esiphose sifika amachumi amane i-US 38 million ngomnyaka ka-2021 iqonge phoso kuphindwe uqathaniswa lomnyaka ka-2019. Kodwa kwabanye lokhe kulokukhathazeka ukuthi kuleminye imigoqo emthethweni eZimbabwe engalahla phansi imizamo yenhlanganiso ezifana lezimtrade ukukhanga abamabhizimusi. Unkosazana Felista Chekandiwa wenhlanganiso yeZimbabwe Investment Development Agency ZITA uthi imithetho iyavumela ukuthi abamabhizimusi bakhiphe inzuzo elizweni, kodwa kulabo abathengisa impahla phandle kwelizwe uhulumende othatha enye yengxenye yenzuzo esingaba isilinganiso songamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% yenzuzo iyimali yelizwe ukuthi webhizimusi athathe okuseleyo.
If you are exporting, those funds are kept in your FCA.
Kulemithetho ekhona enganqabeli ukuthi ukhiphe imali yakho uma ibhizimusi lakho lisemthethweni, kodwa uma ukhiphe impahla wayayithengisa phandle uthola 75%, kukanti uhulumende uthathe i-25% ngemali yakwamanye amazwe.
Okade ekhuluma imele inhlanganiso ebona ukukhanga abamabhizimusi kwele Botswana, eBotswana Investment and Trade Center, umnumzana Timo Ntapho uthi ilizwe lakhe lisahleli isilinganiso sokuqonga kwempahla sisephansi.
We currently don't have any foreign exchange controls, which means you can move your capital in and out of the
country. Njalo okumele sikunanzele ukuthi thina sila mithetho phezu kokuthola imali yakwamanye amazwe esithi yi-foreign currency controls.
Omunye wabangenela umhlangano omnumzana Sifas Chuma njalo elilunga lekomiti eye diaspora policy uthi kunenge abakufundile kodwa kukhona njalo okumele uchasiswe kabanzi uma umuntu efuna ukuyavula ibhizimusi ekhaya.
Ya ama presentations wona nje abe phume kuhle ikakhulu ezem trade le Botswana Investment Trade Center BITC mbona ngathi layo ibe straight to the point nje cacile ezidangizwile abakuchoyo engathi mbona ngathi dinga kulandelelwa kakhulu ngezimra ngoba izinto emaborder lapha akuchiphanga.
Uchuma uthi amathuba akhona kodwa kufuna indlela yokwalandela. Uthi oqathekileyo ukuthi abantu bananzelele ukuthi kungaphi lapho abangabuyelwa khona.
Ungakhangela kuphela ukuthi hayi mining le mali uyahamba uthatha inkarata zemali uyezithela phansi uphuma ungathwalanga lutho, thwela inhlabathi kuphela. So ngendlela embona ngayo izinto zonke lezi zifuna nje i-follow up njalo. Kuma meetings kuyabe every country is selling what they want to sell, but when you get down so kumele uthi interrogate izinto zonke lezo kuphumela lokho boni ngathi kuyasebenzeka.
Kulokukhathazeka uthele eZimbabwe alinika isiqiniseko sithisayo ikakhulu ukhangelwe ungahlaliseki komumo wezombusazwe lezomnotho njalo lohlobo lwemali yama RTGS engasathenjwa ngabaningi kakhulu abamabhizimusi bengasayamukeli kanye lengatsha zikahulumende. Kodwa umhlangano walamuhla uqinise ukuthi kulamathuba amaningi amazwe angasebenzisana khona. Elebotswana lihambisa kakhulu isawudo kwele Zimbabwe kuthi lona lithole ikakhulu kokwakha kanye lokokulima kuvela ekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba seStudio 7 ngisihabron kwele Botswana.
UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Ukhala njalo ngokuthi akalifinyeleli lula idola leMelika eliyilo kuphela eselifunwa ngosomabhizimusi abanengi emkambo kahulumende. Emkambo kahulumende izolo idola laseZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo xa liqathaniswa leMelika kulandela inyathelo elebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola leMelika lithengiswe emabhanga wonke nje kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hatshi olawulwa libhanga leli. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu sakobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele intengo yazo ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 wenise ukuxoxa losomabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
kube umtambo wemali maviki onke ngolwesibili owenziwa nguhulumende. Ngemuva kwawo umkambo bayakuthi ukuthi imali yethu yehle kangakanani, kambe singaphumphusana ephambelile ngento esobale kungangalokho. Now nokukhwela kwezinto kuntengo sikhonge kumabaza nje angani bayazichwezela abantu, kanti khona khona ukukhwela kwema ukwehla kwemali ukwehla yakithi kumkambo wona bangavele kuthone kanti yini okuzakwala kumisile yona vele isiwa ebrikise iyawo imali yethu zonke iyawo imali yethu. So le ntengo yakithi kushena kuzithi ukuthi ngizophelela abantu siphele nzima.
Ye, khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu?
Mina abantu ngoleningi abathengi kancane kuphosa abangananzeleliwo bese kuthiwa kungani abadala bathi izinto ezizathanisa umsila ma enye itiyalo enye itiyalo sisithukane ngokwamibili kuzasinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengisa izinto yibo abajele ukulimaza abantu, kanti iqiniso yilo lelo esengilikele ngaphambilini yakubona. Yebo, ekahulumende isiwa umkambo ngawona kuyamenzela vele kukhona kukhona lokho esithi yi-black market ngesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha kela kithi eZimbabwe esiwabiza ngokuthi aziphathelene yakubona. Kuze sekubasaza ukuthi nabathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo selekhweza ngerate yakuziphathelene khonakhona kulezi zizathu eziningi. Yona le ewaviki zonke kahulumende itholwa ngubani kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ngesemthethweni? Uyabona yibo bezima bezinto ezobukhona ezizweni lethu maphakithi.
Kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho?
Umntwana ongenanina okuthiwa intandane ngesethu banayekhaba ukhabe ecabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilo baba, lokhu okungiphaphazayo nakakwenzi yakubona. Khona kithi singaze size njani sithi sesize sithenginatsezwa khona ukuthi ukukhala uhlale umkhosi ngobuzima bezinto uzwakale endlebeni zabantu isihlolekwa ngokufunga umuntu ofuna ukuwisa uhulumende. Iqiniso izakhamuzi abathengi baphele nzima, kahle ngibeke liqiniso abantu basiphele nzima. Imali kayithola yale kayifinyeleleki izinto ezikansa imini lebesuku. Pho abantu bakamzimbo naba basezitoka abathengisayo benzeni? Pho abantu bakamzimbo abangabathengi benzeni?
Ngibona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe?
Ithemba eseli kwabaningi lisele sikhuthekile linye khathesi. Abaningi bathumbekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ezingenye zingaba lempumela ehlukeneyo kuzaba ngcono.
Umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi njalo ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi enhlanganisweni yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association. UZulu sesikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu ohlala ngasempumalanga yeMelika usephefumula nzima kungenxa yentuthu embese umkhathi ivela kwele Canada lapho ukutsha khona amagusu. Babikwa beyizigidi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 million abantu asebethwele nzima ngali ntuthu eMelika endaweni ezifana lasezigabeni ezeNew York, eWashington DC, eOhio, ePhiladelphia, Virginia, New Jersey lezinye ezichiyeneyo. Abezempila kahle bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngokugqoka ama-mask ngoba ukuphefumula umoya lo kungaba yingozi ikakhulu kulabo abavele belemikhuhlane ephathelane lokuphefumulo enjenge-asthma. Umnuko walintuthu ubambile futhi umkhathi usuguqukile waba mnyama kumbe lithanga okwenza indawo ezimqamama lezikude zingabonakali kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukusayina umthetho obunjwayo owe Criminal Law Codification and Reform Bill osanda kupasiswa lidali leSenate lezinye iziqa zomthetho lo zivimba abadabuka eZimbabwe ukuba bakhulume labakwamanye amazwe ngokukhululekileyo. Ozatholakala elicala ozajeziswa ngokuthathela ilungelo lokuba isizalwane seZimbabwe i-citizenship. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yeZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi oweCitizens Coalition for Change.
Akula nto embi ngayo and akula nto ehlabisayo ngayo nxa isizalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ukubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu. Ngako kumele sibatshele ilizwe eliphilayo. Pho ibhili leli lifakele wenqabe labantu laba kade sibehamba besiyakhohlisa bekhohlisana lama foreigners malala ngeZimbabwe. I-America, i-Britain, i-Germany, amazwe wonke nje amanye akulalizwe ozalizwa lihamba abantu balo bebelingcolisa phandle. Nxa kusonakala konakala phakathi bekulungiselwe phakathi. Sibonile vele ngemva kokhetho lukababa uTrump kungena ubaba uBiden kuye kwaba lezinto ezingahamanga kuhle kule Melika kodwa bakulungisele phakathi khona phana bazange bephume abazange bedinge uncediswa eZimbabwe abazange bedinge uncediswa ngeyijenalisi evele eZimbabwe kumbe ipolitiki evele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe bazilungisele bona bodwa ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe ziyojukela ebandle ebandleni phandlele bakulungisele phakathi. Okanti thina abethu abafuna ukubana begijime benquma ngamagaga beze beyofika kubojeni babefike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini.
Sibhekane nale into nali nyamazana ukuthi ayi-patriotic bill. Angazi ukuthi inyamazana elempondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achivene. Uyabona uma ulo muzi ungubaba ubhizi ugongoda abantu abakho ubalambisa ube sewubavala ukuthi lingatshela omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya. Ungatsheli omakhelwane ukuthi ngilivalele emajele, ungatsheli ukuthi liyalamba. Yikho kanye okwenziwa nguhulumeni weZANU-PF ukuthathi singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha. Sibabonile betshontsha igolide ama-diamond bayaqeda babulala abantu eChiatso. Bathi konke lokhu kakufumbathwe kungakhulumi. Umbuzo wami ke omkhulu ikuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulunywa into zangekhaya. Labo ke asebebulela ilizwe, is that patriotism na ukubulala ilizwe lilingcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho? Iyo ipatriotism na why lingazange libhale ukuthi ozatshontshe elizweni siyamthathela i-citizenship yethu, ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathelwe layo. Yiyo phela i-patriotism. Thanda ukuthanda ilizwe akutsho ukuthi ube lisela. Ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele. Nxa ugolide leZANU bethi bona kufanele silitshiyele abantwana abazazalwa, siyabatshiyelani belihuquluza kanje?
Besala
nje ukuthi umlalazi asukume aye tshela abangani bakho ukuthi hheyi ngiyachawa ngale
golide. Mphendule kolapho
umlalazi umqinisile sibili. Nxa sifuna ukufika kustage yokuthi bona ungaba umfuquluzi wenotho khonoko kwe-corruption lanilani lako vele kumele kungene ukubana.
Lapho-ke lizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla ele Coalition, Citizens Coalition for Change, lomnumzana Joseph Chuma ukudalela Central Committee kubandla leZANU-PF. Ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7. Bakwethu, isikhathi sesiphelile, uba siqhubekele phambili. Kodwa-ke esengizakwenza kathesi yikuthi ngivalelise ngithi asiqhubekaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.